So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 17 kwenkwezi 2021 mu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCountry Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso, kodwa siyanazela indawo leyani ungayinazela engozi mine, kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zeMandebeleni eBhetshu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwatshiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanxiwa omuzi lo owatshiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantu babo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla esithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi, abantu abafunda umthetho banengi, ama-judges akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo manengi, kanti uMalaba ungezelelelwana iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebanengi kangaka abafundileyo abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalalayo uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya, usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe nge-constitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo, okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa i-constitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale i-constitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo. ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparliament indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandelo
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe bazakwehluleka eZimbabwe kakulanto ongathi wena izakwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimangaliso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke kasikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angazabe uhulumende uyawina e-court nxa ewina kurongo kuyasala kurongo ukuwina e-court kakwenza into ibe right iyasala irongo injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi yabulawa igugura undi kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMathabeleland ichobodisa kwayona iconstitution lekati fanele ukuthi bayi
Umbuzo wami wokugcina. Ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho.
Hayi kasitshengisi la kancane baba umsakazi izinenge kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report echamba kwe commission izinenge izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokhiyana izinkantolo ziyavimba azizimelanga la kancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobunengi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesakalelo amaningi abolile kuselomsebenzi omnengi okufanele kwenzile le judgment ayitshola kancane ukuthi izibaphe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ungcwethi ecubungula ezombusa azwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokitshi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine okulomlilo osuwehlule abogatsha lokucitsha umlilo abe-fire brigade. Abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga okungabaphilisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, sithole ukukhonona kuzakhamizi ezihlala eCountry Park phakathi kweviki ngikhumbula kusho ukuthi bekungomvulo besitsho ukuthi bathwele nzima ngentuthu ekanye yabahitsha elokitini khona ngale sananzele ukuthi imlilo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela ngabasi yodwa hayi umlilo lusuke engozi mine ngale lapho kulahlelwa khona izibi so-ke kulapho bekulohlupho khona kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso kodwa siyananzela ukuthi indawo leyani ungayinanzela engozi mine kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu becouncil sebetshayise bana sasebelahlisebetshisa lezo zibi kuyikho esikucaba
sizwa kuthiwa selike labiza abacitsha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga kuhamba njani bathi kuyini okubangela ukuthi bengayicitsha umlilo lo
well sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona hal ukuthi kubona ali fire brigade la izama ukuzocitsha kodwa inxa ukuthi umlilo lukhanya busuchakile indaweni ngoba kuthi izibi zenzana ezilahlwa khona ngale emara so umlilo busumkhulu kangaka ukuthi fire brigade ngabona layo ibisadinga amacebo okubana ingene njani yocishe kanjani engxenye yikho abaqine sebebuyele emva besiyazama ukuthi bacabangisise ukuthi bakubambe njani kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibili isiba years phezulu esilethemba lokuthi engxenye kade sisunder control ngabona ifire brigade layo ibuyela amanye amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeka usiya phambili
njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitsha umlilo lo ungasitshela ukuthi kuhamba njani lizawucitsha ngani njalo njani
well izakhamizi kakhulu ezecountry park zikhona ezinye besezithezwa na nxa kusiba lobunzima ukuthi lumlilo ucitshe kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalumlilo zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo ngabayathi bethi bangabantu abalezimota besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi libe ngafika bayifake kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeka uchaka usiya phambili kade kuyindlela kade sebecabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale zinazele ukuthi intuthu iyingozi empilweni yabo ikakhulu abantu abalama asthma bengahotsha intuthu liyana kuba le ngozi so umcabanga sokuthi abantu balethe izimota zabamaroli abalamaroli bazama ukudinga inhlabathi bayazama ukufaka khona phana ukuthi lo mlilo ucitshwe kodwa-ke sizwa kuthiwa hayi umlilo lowu kanye ungathi sebewu-athendile silethemba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucitshile kodwa-ke sizathola kuhle umbiko ogcweleyo kusasa ngomvula
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC
selidumela emansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023 amabandla ezombusazwe esemadasadasa ekhankasa kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinca isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa ukungaphathwa kahle ngamapholisa ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama elections esike sahlangana lawo lokho kungenxa yokuthi siwona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku uhulumende wamasotsha angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu nguhulumende ofuna ukubona izano benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende bake bavalelwe emajele abanye bakhona bagijinyiswa laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo silo hulumende onguntando kayiphikiswa kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu okungangokuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha ngokumbulala ngokumhlukuluza noma ngaziphi indlela lulukhulu ukhetho esikhangelane lalo
wona amabandla aphikisa ayifisayo ubona engayekumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke sikunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuza nqobe vele kumele baqale babone ukuthi sitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngumbandlululi libandla lonelikhona elababulala izano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sika mongameli ngapha phansi okunye kumele bakwenze ukugququzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiya vota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo kuzwa kuthiwa buyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhulu ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho kathesi kudinga izimali ezifunakalayo namakandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe yinto elungiselelwa nguvumbu thuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani uMadolonzima uthini wena ngalokho
into zombusazwe bayithi kazilamnikazi akulo kumele asolo omunye ozwa ngani omunye kuyamsinda la eka phakame ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bakithi angikholwa mina ukuthi ikhathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akulamuntu obanjiweyo uzana zelithi abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abangavotiyo banengi kwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uthamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla leMDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthiseki ngobukhokheli bukaThamisa olebandla lakhe lengasolalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibuye lecebo embono ukuthi ngakhulula lingakhula abantu bakithi aso sikhathi sokusolana isikhathi sok ncedisana lapho kumbe nguThamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kababancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana Mthulisi Anana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lelodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimoto olweVID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini. Abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukutshayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa ubhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwanakhe obevela kwele India. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ekuseni enhle basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bonke, mina ngikhulumayo ngifuka Khumalo ngokuzalwa ngizala eJotsholo eLupane. Basakazi, idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kwamalayitha ukuthi bengasalayitha impahla kungena amabhasi for uzuko. Angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangaka, but into esuke injabulise inye ukuthi ibridge laseBotswana Zambia livuliwe, sizakhona ukuthi singene via Botswana siyengena eZambia singene eZimbabwe because ibridge lasivalele because singamaNdebele sokuyindawo yamashona lendawo abasifuni bathi singiNdebele sebesithathele iBedridge mathi ayiseyi mathebeni so yamashona sebesithathele vele ngavela ngabona sokuqalene ukuthi ilizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyelela phakathi okwamanje abantu bamakhumbi babhoyelela phakathi abantu abasebenzi kobula kwalamsebenzi ngavela ngokuzobhoyelela phakathi ngavela ngabona ngaphumela ilizwe liyana akuseyi ilizwe liyana kungcono sinqume lingabe iyitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyeke abantu balabo sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi ephambili siphume kwidipoti yaseZimbabwe siphume kwidipoti singabhoyeli phakathi asizimele imthwakazi amandla ngawethu umthwakazi
asazi linjani okukhuluma ngubhongabeswabe bhongabeswabe hayi into ezala kwelakithile hayi zincindezele kakhulu uhulumeni lo uyancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphathi nala sengikhulumela kumaphathi MDC le MDC kuyafana into zezani into zezani zonke lezi into zezani abantu besiNdebele asizameni bantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela lo isedlala sishumayela njalo asizameni ukuzimela bheka manje ububhedbridge ubupopo Plumtree bagcwalisa amashona apha emaborder bheka even namanje amalight abahamba amateksi ahambi yabona uhulumeni lo vele uyalwa yimpi le yimpi straight yimpi ehamba basevika yicorona yabona kuvika yicorona kubhala ukubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu abantu bakithi ibuhlungu ibuhlungu lento enzakala ake lilekelani namashona esizizamene ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota bezama ukuzovota sakungavungaavotwa angcono kume konke kume kuthi nci hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi sincindezelwe kanjani la bantu basincindezele sibhaphathekile zabaleka babaleka bashonale bashonale bona babathaphuzela izandla zabo bazifake yonke indawo thina asila chance ayikhona mna ngikubona ukuthi ekuqale ngangiyalo divide lelaphela even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti ma senzeni hhayi and lokhu kuzobangela udlame vele sathina vele into le the way singakhona sizagcina vele sizokuliwa vele sesingasancengi-ke manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele sisemsindweni-ke manje akunye sivume le nto abasenza yona basihlukumeza labantu laba basihlukumeza abantu beharari labo kadele yibona emabhoda yibo kuphi kuphi yibo esipholiseni yibo nesi kwapha kobulawa sifungulatshwa ngamanesi wethu azwi language yethu balapha lesiwerewere zabo asizwa lokuthi bathini lapho amapasipoti babhala amagama amanga laphana lokhu esithule manje kwamanje no enough is enough hawu sikhathele MDC wathi zani lokhu ukuvota doti lokhu asifuni ukuvota asekeleni ukuvota lokhu akusiza kusizi kaluthi instead kuncindezela wesi ngike sithule kunini abantu laba bezenzela sikhathele man
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngithithi kati iZimbabwe zibusengekamnangagwa yini yedwa lezanu bhebho angoba sithole kazima ngala madoda ma unkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo esebesebenzisa umonzora umthengisi lothokozane kuphe ngabathengisi bonke labantu bafuna ukuthatha abantu babisele kuzanu manje thina sithi bhambili lo chamisa chata
linjani khona ngapho ngasemelika likhuluma nojoni heyi hhayi eZimbabwe ngikhuluma nisebutswana la hhayi into yeZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kuyenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapho sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi ukuthi senzeni kathezo osisidiya jimbiri abobani bayangeniswa emajele okungenancedo ukufuna ukuhlukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengavi lebandla abalisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangabo thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele sina sikhathelayo nobananini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umve siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uzakwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kadakwa yinto okumele bebeyazi abantu besani ukuthi bangaze benzeni omgwadi ungathi uyakhuluma ukuthi hhayi lapha kunje lapha leyapileza so uzesekhulume siyale umuntu obusayo akumelanga akhulume into enjengayenaleyo kumele ukuthi alalele into ekhunywa ngumuntu aqondise amtshele okokwenza ukuthi hhayi lapha kumele sibonisane senze swatsho ukuthi utshele umuntu ukuthi ha wena ye kwathini thini kathesukuthi abantu abasebutswana abahambe bekwelisa inkomo utsho nxa esitsho njalo abantu bavala imisebenzi ukuthi abantu bedubeni yikho abantu bephuma besemazweni ngenxa yabo hayi ukuthi ilanga lizafika mangaze bezeni asazi bangaze bebopha abantu bezeni betshaya abantu bebulala abantu besenzani kodwa kuzaphela umgabe wayebusa kwaphela kungaphi kathesi labo isigwebo savo sikhona bazahlakana lazo kanti kathesi kuseseyisikhathi sabo sizafika isikhathi sokuthi siphelile sekungenisabanye ngikhuluma nisekutswala lapha yimjoni ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi elemelika isithe xaxa, njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la, zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba kanti hayi sizwile sibili ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonoko okuthiwa yi-hacking, lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo, kumbe yiRussia kumbe yilaba abanye, ngoba kulempi sokusiba lempi yona lezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho. So ke izwakele sibili, kodwa ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni nangaphezulu ngapha e-east or i-eastern coast kusiya phezulu ngale, thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price i-pump isikhwela iyakhwela iyaphezulu ngendlela ebesingathi singathi nje the last week bekungathi i-pump ingcono, kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3, $2.99, $2.98 a liter. So ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile. Kodwa ke yona ngokwayo ukuthi kuma gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona, hayi isesekhona sibili, akulala ama lines lana awukuthi abantu kumbe ngxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokho abakwenza nge-corona qalisa. Kodwa ke hayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezulu, kodwa kisenziwa yikho khonokho i-news zonezo ezikhona ngapho eze-eastern coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo izigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Ye, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili, ngoba mbona ngathi kuzaba ngokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lo hulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasengathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu, sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethe umuntu kumbe nxa kuthethwe. Kodwa ke nxa sesisizwa sebe ngathi bakhuluma bona bama-hackers sebesithi ukuthi silithi sibuyisana imali engaka, sekungathi izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu loneli elama-hackers leli. Asazi-ke ukuthi i-next baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhetshu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.